amazwi kamongameli gazanga abe lengeta betshabe amazwi kamongameli mahle ngoba athi hajj lina abenkolo lingangeneli kwezepolitiki ngendlela enjalo ngenelani ngendlela zokubisa abantu ndawone amazwi kaminista angiwazwisanga kuhle lami akungiphathi nxa sokukhulunywa ngendimi zabantu kumbe ngemihlobo yabantu kusuka vele kungadali ukuzwanana akumelanga vele sikhangelane ngokuthi kona lo ngumhlobo othize ngakho ke lo uphathi kulalo hashi ngoba sonke sizidalwa zikankulunkulu ngiyawathandela amazwi kamongameli ngoba kakhulumanga ngokuthi akhethe abantu ngemihlobo kodwa ukhulume ngokuthi hayi abenkolo yenzani okwenkolo lilungise imimoya ukuthi nxa iphuma ibuyele kumdali wayo laba bepolitiki kabayenze kwepolitiki kodwa wenkolo angezwa esele ntshukutshu eselunywa ukuthi angene kulezi ezelizwe kabuye egcekeni athi hayi mina lami sengifuna ukwenza lokho azivulele iparti yakhe kuvunyelwe lokwana kodwa nxa uphambili laphana ukupulpit faka amazwi akhaya faka amazwi othando azabumba azayakha abantu azabisa abantu ndawonye hatshi ukubana achithe abantu
kule mpawu yenziwa ukuthi abamabandla basebenzisa inkonzo ukuthi bekhulume ngezombusazo
abamabandla kusukela endulo siyakwazi ubana yibo abantu abamele babise abantu ndawonye abezepolitiki kaninginengi siyaxabana kuyaliwa akulanto enhle ephumayo kodwa abezenkolo yibo abantu kumele besibise ndawonye ngakho ke amazwi kamongameli ukuthi hajhi abamabandla bengangeneli ngendlela enjengaleyi esibone singenela ngayo ngubaba wethu umfundisi omkhulu uNdlovu kusuka kuphazamise khonaphana ngoba nxa ukhangele ngitsho le heading yangkhona ethi yena the march goes on kusukela kundaba ekamhlaka 31 July leyana kabuyanga ukuzobisa abantwana bakhe ndawonye ubuye ethethe uhlangothi lomntwana oyedwa akusho nto eyenziwa ngumzali leyo especially engumuntu wenkolo bekumele abuye athi hawu lina elifuna ukumatsha ake nilize lapha limatshelani kutheni lina elimatshelwayo uyani lapha kanti waye belimatshela laba kuphume into eyakhayo kuphume into ezayenza ukubana kukhulunyiswane kukhunywe umlotha hatshi ukuthi kona kungenzelelwe umlilo ovele usubhebha.